kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingalithona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 25 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohliswa ngoba kasoze akuvume lokho. Abamabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula i-budget yomnyaka ozayo ka-2019. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe esithi kulamathuba amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU-PF Central Committee lamhlanje eHarare. Amazwi akhe la aza ngemva kokuba umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuthaze ukubunjwa kukahulumende ozaphatha intambo kwesikhatshana i-transitional government ngoba esithi okaMnangagwa usehlulekile ukulungisisa umnotho. UMnangagwa wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala emzameni yokulungisisa ukusilela kwempahla emgqoka empilweni kaZulu. Uthi njalo uzaqhubeka elwisana lenkohlakalo kanye labo somabhizimusi abangabahuquluzi benotho. UMnangagwa uthi njalo bonke abasakhulayo bezanu PF ababhadalwa nguhulumende lanxa kungela msebenzi abewenzayo abaziwa ngokuthi ngama ghost workers ngesilungu bazasuswa kuluhlu lwezisebenzi zikahulumende ngokuphangisa. Kolunye njalo udaba idale leZanu PF Politburo lalile lamhla ukuvumela abaxotshwa kuZanu PF nyakenye abathi uMnumzana Kudzai Chipanga loMnumzana Innocent Amandishe ukuthi babuyele kulelo bandla. Kodwa livumile unkosikazi Anastasia Ndlovu. Bonke laba baxotshwa besetheswa icala lokudlelana lecele le-G40. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana wambuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa phezu kodaba lukahulumende womanyano kumbe i-Transitional Authority.
Izizalwane zeZimbabwe labo mhlaba akade beliphuphwe lokuthi mhlawumbe sesithole umkhululi kubaba uMnangagwa. Bazazibonela bazizwele ngezabindleko ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa kathintshanga lokho ekhona phana ekhona eyinkokheli ye-faction. Nabafuna ukwakha ilizwe, abafuna ukukhulula amaZimbabwe kabaqhubeke ngomsebenzi wabo, lo inkokheli ye-faction uzahlale njalo akuthintshanga.
Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa loChami isa kudingwe isisombululo kudaba lomnotho oqhubeka uchabalala. Ngamanye amazwi sesingathi sokuphelile lokho akusoze kube lesisombululo esizavela kwabezombusazwe lapha.
Kucacile baba ukuthi irevolution yayikho inkululeko ayikafiki njalo izithembiso lamaphupho amaningi la kade khona ukuthi mhlawumbe utshintsho lomahluko sofikile ezweni konke lokhana kusokuyize kuthi bona abaphikisayo labanye abaphakathi khona ngala abalezifiso zokubona ilizwe elitsha elabantu abatsha abale nkululeko entsha elahlukileyo kulaleli elifalaphelwa ngumkhaya kufanele baqale phansi badepha umgodi basebenze ukuthi lelo lizwe libuye loba bebe sicaba ngeke ukuthi mhlawumbe ngazalani ukhanye nganyose sikhulumele ngowakho umlomo uthi akekho lapho
isisombululo ke sokumele sisikhangelele kuye uhulumende wezanu PF
into yakhona ethingaphezulu ngoba uhulumende esithi ngowezanu PF kasola uhulumende wezanu PF uhulumende wohlangothi lwezanu PF i-factions kungakho amazimbabwe ke kuwo wonke amabandla aphikisayo nalono lohlangothi olubusayo labakwabanya kwezindawo kumele bahlanganise amakhanda baqoba amadamba engqondo babonisane imibono yokuthi kathi leli lizwe lingashiselwa phansi kanjani lakhe kanjani akula makhawe akula ama-nation builders afana nabonkomo afanana nabo abanye abadlulayo abakuleli lizwe ababethenjiwe ukuthi bangabuthanisa ilizwe ubaba umnankagwa nje inkokheli yokunguhlangothinyana okuncane izimbabwe kumele iqale phansi ukwakhiwa kusekude phambili
alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Ndabaningi Nick Mangwana kanye lezinye iziphathamandla zamankampani aphansi kogatsha lwakhe anjengeZimbabwe Broadcasting Corporation leTransmedia batshelwe ukuba baphenduke edale lePhalamende ngeviki ezayo ngemva kokwehluleka ukuchasisa ukusetshenziswa kwemali kumankampani la. Lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti ebona ngokwethulwa kwembiko edale lePhalamende labogatsha lukahulumende. Amalunga ekomiti le aveze ukungajabuli kwabo ukuthi abaqondisi bamankampani afana laye Newsiana, Transmedia, Zimbabwe Film School, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Transmedia lamanye abazange babuye lengwalo eziveza ukuthi asebenza njani la mankampani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Aba amabhizimusi amancane laphakathi beZimbabwe bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula uluhlu lwendleko zakhe zomnyaka ozayo iNational Budget ngenyanga ezayo. Bathi bafisa uhulumende abazise ngezikwelede alazo ukuze venelise ukuqhelisa amabhizimusi abo. UGibson Bebe usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kulandela ukuvala kweningi lamankampani amakhulu lokusilela kwemisebenzi elizweni, iningi labantu selisungule amabhizimusi alo amancinyane lidinga indlela yokuziphilisa. Kodwa iningi lalawo mabhizimusi limadolonzima ngokusilela kwemali elizweni. Ugatsha lukahulumende olubona ngokukweledisa imali amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi olwe-CMEDCO lukhanya lukhulelwa ikwanda kwalawo mabhizimusi osokulethe iningi lezinini zamabhizimusi amancane likhuthaza uhulumende ukuthi angezele imali esikhwameni salolu gatsha. Uhulumende uthi inani lamabhizimusi asakhulayo selidlula amashumi ayisikhombisa kukhulu elilodwa 70% amabhizimusi wonke elizweni. Othengisa impahla endlini efaka lezitulo kanye lemibheda edolobheni leHarare umnumzana Mantu Magagula uthi iningi labo lithola imisebenzi eminingi.
Udwe silalo thina ukuthi yawona amabhizinisi amancane anjengawethu lawo asakhulayo indaba zemali asila mali yokuqalisa ngoba asila mali yokuthuthukisa amabhizinisi ethu.
Ababona ngezenotho bathi ukusela usizo lwemali kuhulumende sekwenze iningi lezinini zamabhizimusi amancane liyeboleka emabhanga amancane aboleka imali ama-microfinance institutions wona aboleka ngentengo eqongayo. Umnumzana Thulani Sibindi othengisa imitshina yokuchola idobi emzini weMbare uthi iningi lalawa mabhanga amancane asebenza ungekho emthethweni.
Ungakhangela ukuthi intengo yalawa ma-microfinance institutions abasiboleka ngayo imali iphezulu kakhulu Sibili, babizela imali engangama-30% awemali abebekugwelede yona ekupheleni kwenyanga.
Kodwa abanye abakhulume le-Studio 7 bathe bakhathele ngentengo eqongileyo yencwadi zokuthi basebenze abazibhadalayo kukhansila kwezinye iingatsha zikahulumende. Bathi lokhu yikho ozokubangela iningi lalabo bamabhizimusi amancane bengayibhalisi amabhizimusi abo besesaba ukwazakala. Asebenzela emaphethelweni edolobheni leHarare ezindaweni zeCopacabana abhadala imali ephakathi kwamakhulu amahlanu amadola 500 kusiya kumakhulu ayisishiyagalolunye amadola 900 ngomnyaka. Kodwa lokho ababona ngezenodo bathi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abe loxolo ekutheniseni amabhizimusi ngoba imali eqonde esikhwameni sakhe yala kufinyela kulandela ukuvalwa kwenkampani eziningi. Ekuqaleni kwayona le nyanga umphathintambo wogatsha lwezemali lenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube watshela intatheli izindaba ukuthi uhulumende kuzafanele adinge ngazo zonke indlela zokuthi athole imali okuhlanganisela ukuthelisa uZulu. Kutsho lokho echasisa isizathu kungani wakhweza umthelo wokuthenga ngemali yogesi nginani elilibili kukhulu elilodwa i-2%. Abanye abanjengomncedisi Mleya baveze ukungabi lethemba lokuthi uhulumende uzakhuthaza amabhizimusi amancane kulandela imbiko kamnumzana Ncube. UZulu ukhangele ukuthi uhulumende uzafinyeza indleko zakhe ukwenzela ukuthi imali alayo yenele inhlelo zakhe, hathi ukuqhubeka eboleka imali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Umfumfu yinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, ye-Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo, abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku-1885 kHz ku-short wave.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazitshala imali eZimbabwe esithi kulamathuba amanengi. Uncube wethule inkuthazo le emhlanganweni weWorld Investment Forum eGeneva kwele Switzerland, lapho ahlangane khona labo sowabo bamazwe omhlaba bekhulumisana ngendlela zokuthuthukisa amabhizimusi ikakhulu asacathulayo. Ekhuluma emhlanganweni lo umnumzana Ncube uthe kuqakathekile ukuthi ohulumende basekele amabhizimusi la ukuze akhule adale imisebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecumula izenotho umnumzana Richard Mahomva ukuthi kuyini umnumzana Ncube angakuthola emhlanganweni lo.
Okokuqala yikuvuselela ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, ikakhulu la amazwe angaphetshiya esesibona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi ukufuna ukuxhumana lawo ukuthi yakhe ubudlelwane. Yikho-ke lokhu ngibona kuyindlela yokuthi kuzaqinisa lobo budlelwane obudingwa ngulo uhulumende. Okwesibili njalo ngibona kulithuba lokuthi iZimbabwe idinge amathuba angayenza ukuthi abakwamanye amazwe ezamabhizimisi benelise ukubuya eZimbabwe, ngoba siyananzelela ukuthi wathi kusiba lokhetho iZANU-PF yayisithi yona ifuna ukwenza uhlelo lokuthi iZimbabwe is open for business. Yikho-ke esikubonayo ukuthi lolo hlelo alukathi ukuthola amazwe amanye labanye abakwezomkhono mabathe babuya ukuthi bezotshala imali yabo. Yikho-ke ngibona kuyindlela yokukhankasa ukuthi amanye amazwe labakwazi amabhizimusi bene sibuya ukuphila elizweni laseZimbabwe.
Ah, batshali bezimali laba labo somabhizimusi bakwamanyamazwe ubona bencibilika yini nxa sikhangela isimo esikhona elizweni kwezenotho. Ibhondi kayisilo yini lezinye zezinto ezixotsha abatshali bezimali eZimbabwe?
Ayisikho kona lokho kuphela, ngoba njengoba kathesi izindlela into ezime ngayo, kathesi siyananzelela ukuthi kulokuthengiswa kwemali lokuthenga imali emgwaqweni yinto ezingakathi ukulungiswa, kungakhathalekile ukuthi uhulumende lo ukamnangako sethe wathi kuba khona okwesikhathi eside. Yiko-ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi kulento ezimqoka ezomkhono mokufuze ziqale zilungiswe, ezingayenzi ukuthi laba abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe benze ngokunjalo. Kodwa ngakhona lokhu kungalungiswanga, lobugwelegwele kulokhu kusasekhona, mbone ngazathi kuzasikhathaza.
Alo-ke umnumzana Richard Mawomva, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Lamhlanje ku-Live Talk kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso wemfundiso langokulimukesana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele owe-breast cancer awareness. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela bakwele Melika bathi amabhomba alungiswe ngekhaya athunyelwa ngeposo iziphathamandla zebandla lamademocrats ezigoqela wayengumongameli umnumzana Barack Obama lowake waba ngunobhala wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton akasadabukanga aphange abanjwa engakafikiyo lapho akade eqondiswe khona. UZulu sele emangele ukuthi abacatshangelwa ukuthi bangaba bethengisa imali emkambweni sitha lenye inkohlakalo ababeyenza baze bavezwa ngosakhulayo othiwa ngumnumzana Asi Lumumba. Obephiwe umsebenzi waxotshwa ngemva kwamalanga amathathu. Ulumumba uveze amagama eziphathamandla ezine zebhanga le-reserve ezivuke zamiswa umsebenzi zicutshungulwa. Kambe engabe exotshelweni uLumumba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Bona labo bantu abenza ubugwelegwele kathesi bakade bevele bebenza, kodwa ke ukuthi ke ukhitshwe ke emphakathini ukuthi wena lobugwelegwele according to ZANU PF kuyabe sekuyikuthi ususilwa kumbe selixabana linalodwa ngaphakathi bese liqala ke ukuvezana ebantwini. Ikanti ke ubugwelegwele lo baba benzayo kusonto entsha, thina abanye besivele sikhangelele ukuthi njengoba umthuli Ncube sengena uba uminister of finance, okokuqala bekumele reforme i-reserve bank, kuqale ukuhamba uMangutsha kufakwe ugovernor omutsha, ebesedinga ke istaff esitsha. Lethana sikhona sivele silobugwelegwele-ke kuliqiniso kuthiwa ngumlumba, kodwa ke layo kukhuluma ngoba kulama-factions angani adonselana intambo kwezanu PF.
Ye, mnumzana Mkandla, wena uthini ngalokhu okwenzakala e-reserve bank?
E-reserve bank ngiyibona ngazani njengesiphala esigcina imali yethu. UMthuli Ncube uprofessor lo nguye uminister we-finance waphangisa yena ukugijima kakhulu, wathembisa abantu lokhu nalokhu engafundanga i-politics in the country, engafundanga i-politics njalo ezezane. He had actually supposed ukuthi khona efundiswe nge-politics yezane, efundiswe nge-politics yelizwe. Wasegijima wathembisa abantu lokhu nalokhu, kathesi kunzima i-operation laphana amele yenze, he has to clean egezise laphana khona lokho kukhulunywayo lapha ngubaba uNdlovu lapho umnumzana uNdlovu kuliqinisa ukuthi khona ngawaqala yena wakhupha bonke laphana kuyafanana nje lokuthi abefa kusecretary omutha laphana kumbe kubophemseki kube labantu abatsha bodwa laphana azaqalisa labo bona bebebona yibo abaziyo ukuthi kwenza njani after that kube sokuba le-auditing esefakile abantu bakhe se-audita kade kusenziwa yena abana izolo laphathi kuyaphuma khona sokubuya ama-witnesses ababuya sebewitness ukuthi lokhu kwakuhamba so lokhu kwakuhamba so kuyabe kuqondile lokho khathesi ke lo uLumumba ukhuphe okuphakathi inside embizeni phakathi kwendlu yikho akukhuphile ukuthi labo abantu ba-corrupt labo benza lokhu nalokhu wasekhathesi besephuma iinyawo zakhe besezingaphandle sesiya ngaphandle ilihlo lakhe selisithi ngaphandle ngalo kulo bani lo bani lo bani lo bani wase bamkhupha khona laphana ngibone ngazani ukukhupha ukukhutshwa kwalo ndoda lo kuthiwa nguLumumba lo kuza affecta still ngobana kasozekela ukukhuluma kuza affecta uzazama ukuncediswa ngabanye sibili abangahambelaniyo nalokho okwade kusenzakala laphana uyumuntu uyabe libone ngazani yena nguye yedomile laphana kathi kulesinye isandla esiqathileyo ngemuva
ye okwenzakalayo kokhulunywe nguLumumba lowo kuyatshengisela ukuthi iZANU-P F isidabukane phakathi labasekela umbutho bese kuthiwa labade bevele bekuZANU-P F iLacoste kamnangakho kukhanya ngani sokulokungazwani phakathi yikho kokwenza ukuthi-ke uMulumba ngaphambilini wayesola uMnangagwa namuntu usetshintshile uMnangagwa userayithi galabo gwelegwele umankuthi kawurayithi galabo gwelegwele odirector labo lobugwelegwele kuyatshengisela ukuthi sokuyi-power politics sokuliwa ngaphakathi ngoba kulo munye umuntu amqambileyo ukuthi uyingxenye yobugwelegwele lobo lanxa engasebenze e-reserve bank uthe emqambile wabonakala lowo muntu elo vice president e-addressa kwenye indawo so kuyatshengisela ukuthi i-power politics namuntu eyisigebenga kathi uzahamba njani lomsekeli kamongameli esiya-addressa so kuyatshengisela ukuthi hhayi i-power politics thina babe sebesitshela ukuganga kwabo ngesikhathi bexabana kodwa ngabengaxabani babe beganga bewona bebulala ilizwe bengakuvezi kithi bakuveza emphakathini ngoba sebexabana
ya mnumzana mkandla mphenduke kuwe nxa engasukanga ugovernor we-reserve bank uManguja kungasebenzeka yini
hayi okukhona ukuthi khona yena ngokwakhe umthuli ngamkhuphe sibili uManguja sibili ngogodi ethena nxa engaphumanga uManguja then yena umthuli ka-resign yes resign ngobana ungcolile lwalo baba wathi yena ibhondi nxa lingasebenzanga uzaresayina yena esithembisa lapho umjuru esiyacontest ecourt ngaluthi hayi selitshontshela abantu lapha ngakho-ke ulwane wathena lokhu nxa kuthe kwehlula mina ngiyaresayina ngasafuna ukuresayina but sokwehlula ngalokho-ke ngaphume-ke laphana sibona i-corruption leyo ukuthi izabuya njani
thiswe singasavumi angazi ukuthi mnumzana Ndlovu lalo elokugcina yini ongaliphosta
ye elokugcina engaliphosta yikuthi-ke eqinisweni siyakwazi iZANU-P F siyehlulekile ekho sithi thina kakubunje lokho kuthiwa yi-national transitional authority okuzabe kubambile ezomnotho kubambile ezombuso kulungiselele ukuthi kube lokhetho olungasoze lutshontshe njengalolu luthanda kutshontshwa iZANU-P F seyehlulekile ikwanisile ukuriga ama-results e-election kodwa i-finalist ukuriga i-economy njalo soze benelisa ukuyiriga yikho sithi thina-ke njenge-MDC kababumbeke lokho kuthiwa i-national transitional authority
lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla Abanye abeZimbabwe kwele Botswana sebamukele inyathelo likahulumende lokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla zendlini lokudla phandle kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu Martin Ngwenya eseGaborone kwebele Botswana.
Ngomnyaka ka-2016 uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla eningi vela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amafektali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo ngela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sijwabe iZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebe ikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunenge akutholakali lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula ebhola
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya, kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana leFrancis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano nama-basic commodities anje yabo cooking oil. Because as it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe. But so kusiba lula nje ukuthi nxa singaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango, kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni, i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate. Ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi ijuthi ngoba yona iphezulu. Ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphansi.
Impahla efana lendlini yokudla, okwakha kanye lokulima, lokunye nje okutshiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe, noma nje kungacaci ukuthi umthelo wejuthi wona uzahlawulwa kanjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngiseHebron kwele Botswana.
Kwezemidlalo seliphelelwe ngumphako kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League, iqembu leBulawayo City loba nje lenelise ukunqoba eleZPC Kariba lamhla emini. Intathelo zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBulawayo City selibe ngelesithathu elizagunyulwa kusigaba saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League loba nje linqobe leZPC Kariba nge-2-1 namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni eBapa Fields koBulawayo. Lokhu kungoba iqembu elihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane eleChapungu libhaxabule leHighlanders nge-4-0, okuyimpumela etsho ukuba likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu leBulawayo City lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu, okutsho ukuba inani lemiklomelo elingenelisa ukuphutha imidlalo yalonyaka lilalo ekupheleni kwemidlalo ngamashumi amathathu lane kuphela. Loba kunjalo umqeqetshi weqembu leBulawayo City uBeki Themba Ndlovu uthi isifiso sakhe ukuba banqobe kuyo yonke imidlalo emithathu abaselelayo.
Ya, umdlalo ubungekho lula sibili, but iZPC lakho sonke sikwazi ukuthi ithimu edlalayo sibili ibhola elizwayo and ukuthi sihlohle 2 goals kuZPC kuyatshengisa ukuthi abafana sibili bebefuna ukudlala bebefuna iwin. Ngiyabonga abafana bami ngokudlala kuhle nge-effort abayifakayo e-training nemagemini, sengani kungaqhubekela phambili kunjalo sisiya ku-3 games zethu lezi eziseleyo. Siyafisa ukuthi sizwine.
Amanye amaqembu osekusaziwa ukuba asephelelwe ngumphako ngabalisa eleJapane Mine kanye leMutare City Rovers. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leDynamos linqobele iRentals nge-2-0 emdlalweni obusenkundleni yaseRufaro, kuthi emdlalweni obusenkundleni iNational Sports iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leNicrude. Iqembu leNicrude yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo, lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu, njalo kuzavela ngemva kwemidlalo emithathu eseleyo ukuba lona lizayala lokhu lidlala kusigaba saphezulu yini ngomnyaka ozayo, njengoba kulamaqembu ambalwa ahlezi phezu kwalo elingawahwitha nxa linganqoba kwimidlalo eliselelayo emithathu lifikise imiklomelo engamashumi amane lanye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Abamabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula ibhajethi yomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Sitha sidibaneni ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.